Inhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe isinike undanga amalanga alitshumi lane ukuthi aphendule incwadi abamlobele yona bekhonona ngokungena kwakhe kwezombusazwe. Bathi wayesekela unkosikazi Mugabe owayelwisana labakubandla lezanu-PF ababengafuni ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikaMugabe. Omunye wenkokheli yenhlanganiso le u-Archbishop Lameck Sithole uthi bebevele sebelesikhathi behluphana lo ndanga ngobukhokheli bakhe obungaqedakaliyo. Usithole uthi ukumiswa kukandanga umsebenzi kungezelelwe yizehlakalo zange-Super Sunday mhlaka 5 ngolwezi lapho unkosikazi Mugabe angena khona umhlangano labamabandla ezokholo lesipostoli laba eRufaro Stadium kwathukwa inkokheli yezanu-PF eyayisekela uMnangagwa.
Uhulumende okhona uthi ufuna achiye ubukhokheli undanga ku-ACCZ ngoba wayesekela abe-G40. Sakubona kungcono-ke ukuba achedele eceleni undanga kuze kuye kuthi sesikhethe omunye womkhokheli ngoba wayengafuni ukupha impendulo kulokho okuchiwo uhulumende. Uhulumende wangicela mina ukuba ngikhulumisane laye phezu kwalokhu okwenzakala ngesikhathi kungenwa i-Super Sunday, kodwa akafuni.
Abakhulumisane lo msakazo we-VOA Studio 7 ngalesi sehlakalo sokumiswa kukandanga kusikhundla sakhe sobukhokheli okubalisa uMduduzi Mahlangu bathi uxotshwa kwakhe kunuka santungwana. UMahlangu uthe benze lokhu kulandela ukukhulumisana kwabo lohulumende ngokwethulwa ngundanga.
Nambonani abantu laba sebefuna ukuzigeza ngabe bonke belondanga besenza zonke izinto lezi? Ngakhayela abantu bona labo abakhulumayo yiyo abantu akade besebenza eduze kukandanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe ngoba umbuso kandanga nombuso kaGrace Mugabe wawuhambelana. Indaba yakhona ibuye isiphico futhi ukuthi uhamba njani, kodwa hhayi namini sibona ukuthi kuyaphela kanjani.
UMahlangu uthi bekumele bakwenze kudala ukususa inkokheli yezokholo ezikhundleni nxa ithe yaphambuka kunjongo yokholo lwabo besebenzisa isekelo sombuso senhlanganiso zabo.
Mele bebeyibo abatshela abasephalamende abasemahofisini ukuthi hhayi seliphambanisa lapha, and iBhayibheli lilakho konke lokhu ukuthi kumele kubuswe kanjani le ndaba ezinjalo. So mele bebebambe njalo beqine bekhulume ukuthi hhayi lokhu akusikho, even emumweni wokuthi bazahlukunyezwa nguhulumende oyabe khona leso sikhathi. Kodwa kumele bakhulume bethi hhayi uZulu akajabuli ngento le eliyenzayo, uZulu akajabuli ngalokho okwenzakalayo. Kumele baphuze inkokheli bebe yilo ilizwi elilengqondo phakathi kokuhlanya konke.
Amanye amacala awethethwa u-Archbishop Ndanga abalisa ukwephula isisekelo sombuso senhlanganiso ye-ACCZ kakhulukazi isigaba sesibili. Bathi bekhetha njalo inkokheli ayithandayo kungekho kuvumelana ledale laphezulu le-Apostolic Bishops Conference. Inhlanganiso le idinga ozayikhokhela kulandela ukuxotshwa kukandanga kasenelisanga ukukhulumisana lo ndanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisigama.